Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu si ona mugela emoye ni ngolesi vili msaka tu kumbimbi to 2021 ngontunga milinku mo enda veni zekuseni la msanje
okokuthi singabona abanye bechiya kungabe kuzethusa njengoba nakhona kuzethusa
Luse mlonyeni yabanengi udaba lokuchiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi
umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu
uZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvala kwelizwe ngumongameli Mnangagwa izolo ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela labafundi kumkhuhlane we-coronavirus ezikolo zingakavulwa zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela Lusemlonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi abanikazi ehofisini yakhe uMohati uchiye umsebenzi izolo esithi lanxa ewaphika lawa macala ukuboneka kufanele ukuthi ehle esihlalweni ukuze udaba lwakhe lungangcolisi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa Udaba luka Mohati lolu lwachaywa sobala inkundla yeZim Live yona eyethula ingxoxo isithi zazisenzakala encingweni phakathi kuka Mohati labesifazana abachiyeneyo lapho ayecela khona icansi kumbe beqoqa ukuya emacansini Inengi selimelele ukubona ukuthi ngubani ozafakwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa esikhundleni sikaMohati. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Akuvamanga ebandleni leZanu PF ukuthi umuntu ingabe enze into eyangisa kanjani kuthi uyaba lobuntu achiye. Ngokokuqala abazichiyeli bafuqwa. Okokuthi singabona abanye bechiya kungabe kuzethusa njengoba nakhona kuzethusa. Okwesingakukhangelela ukuthi vele impilo yangkhona nangu Frederick Shaba wabanjwa chaka ngesikhathi sewilovele motor industry wadeploya kumanye ama government departments waba ku foreign affairs engu ambassador kathesi ngemva kokubana sebecabanga ukuthi sokukhohlakele sebemphendukisile nangu sengu minister so kangikhangelelanga ukwana bangaba baningi futhi abanye abazachiya njengo Kembo Mohati kunzima ukuthi ucabanga ukuthi kulomuntu kuza ano ole morality
ngaba ezichiyele umsebenzi impela yini uMohati kumbe ngaba exothiwe ngomnankagwa kodwa bakubeka kwakhanya ngani uzichiyele
Ngilethemba lokuthi uma sikhangelela stiwiki inkulumo yakhe wethena umuntu ongamkhipha esikhundleni ngu-Emmerson. So okutshengisa uma esephumile u-Emmerson ngethe ndoda chiya njengendlela uma usakhumbula umbeki ayekhipha ngayo zuma ukuthi hayi sarenda. So mbona ngazathi u-Emmerson ngiyokhipha uKembo wathi ukuze kungakhala ngani nomxotshile kayenza ngani uresignile.
Singabona phenduka yini mhlawumbe ephiwa esinye isikhundla kuhulumende
Achi mina ngikukhangelelanga ukubana ubaba uMahadi ngaphenduka ubaba uMahadi ma ukhangele umntana wesaluwakazi ayisiwe wentandokazi laba baphendukileyo ngabentandokazi yina ungakhangela vele kayisiwe walapha egumeni so ukuthi ungathi yena uzaphenduka labana baphendukile phela ngabezana uJongwe abanikazi bani bomhlangano yena iminyaka one kayisamvumeli okwesibili ungamkhangela ngumzipra ngokazaphu so alubana ubengowezana uJongwe engxenye bekungasozekwa bekuzatshayelwa phansi kodwa ngenxa yokuthi vele ngumntana wesaluwakazi abegumeni uma bengasakufuni bakufuqa
uthi uMahadi uzaqhubeka ngokuya enkantolo phezu kodaba lolu ngoba igama lakhe lingcolisiwe ulubona luhamba kanjani lolo daba
okokubophisana lokhu uma uMahadi akhuluma ngakho ngibona ngazathi esintwini sithi ifa iqatsha alubana bekuyikuthi akulaphunga elimlandelayo ubengatshiyelani so lapha nje yena ngabe ungomunye umuntu ngabo zihambela ezithulele kulokuthi ebelokhu ekhuluma into eziningi-ningi ezifake indaba yakhe nga ebusweni bomphakathi hhake kuhambe ekhothi kambona ukuthi kuyabe kusebenza ngoba umbuzo ukuthi uma esiya ekhothi utshiyelele umsebenzi
umnumzana Mbuso Fuzwayo uhlaziya ezombusazwe
Yebo 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 mthakazo muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection etsilethulela maviki onke ngolwesibili ngo 8 pm namhla kuhlelo sihlolisisa ukuyekethiswa kweziqondiso zohlelo lwe COVID-19 lockdown kanye lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni COVID-19 Sinopharm vaccine saphinda sikhangele impilo yomculi obesaziwa ngo umdumo weZim Dancehall uSoldier Love ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe zilukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo 8 ntambama
uZulu wamukele ngenjabulo inyathelo likamongameli Emmerson Mnangagwa elokuyekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane weCOVID-19 uMnangagwa wazise izolo ukuthi indawo ezinenge ezigoqela amabhizimusi amakhulu lamancane sezivuliwe kodwa uthe abanikazi kumele balandele zonke izimiso zokwenqabela lomkhuhlane uphinde wathi abezikolo kumele bahlale belungiselele ukuvula lanxa nje engasajongo ukuthi nini sixoxele siphathamandla senhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Chingwanangwana
sinanzelela ukuthi imfundo eZimbabwe ayiqakathekiswa ngoba konke okunye lokhu kukhulunywa ukuthi sekuvunyelwa lokhu lalokhuya kuhlale kuphi kuyatshengisela ukuthi kuhlalwe phansi kwahlelwa ukuthi lokhu sekumele kuyenziwe lokhu sekuvunyelwa kodwa nxa sesikhangele ezemfundo akula malanga akhulunyiwe ukuthi izikolo ziyavula ngelanga elinje lokhu kutshengisela ukuthi uhulumende kahlali phansi wahlela wabona walungiselela ukuvula kwezikolo kunje uhulumende kakakhulumisani labazali lenhlanganiso zababalisi ngoba lokubonisana ukuthi izikolo zingavulwa njani nxa sikhangele ukuthi abantwana sebehlale isikhathi eside bengayi esikolo kunje ngabe sokungaba lesikhathi lapho kwahlangana khona uhulumende lenhlanganiso zababalisi kwaba lokuxoxa ukuthi singancedisana njani ukuthi izikolo zivule
manyathelo bani elifuna athathwe nguhulumende andubana zivulwe izikolo
okokuqala sikhangelela ukuthi singakavuli izikolo kube lokuhlolwa kwababalisi labantwana besikolo behlolwe ukuthi abalagciwane le-COVID-19 ngemva kwalokhu sikhangelele ukuthi kule vaccination ezenzakala kodwa lokhu sokusiya ngokuthi umuntu uyakhetha ukuhlatshwa kumbe hhayi oyabe engakhethanga ukuhlatshwa lakho ebelendlela yokuthi ahlolwe engatheleli abanye igciwane le-COVID-19 nxa eyabe lalo njalo sikhangelele silindele ukuthi ama PPEs etholakale ikakhulu ezikoleni esemaphandleni, ama PPEs njengama mask, ama hand sanitizer, lamanzi nje, izikole ezinye zilamanzi, amanzi etholakale, kube nendlela ukuthi izikole zibe lamanzi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aqhathe ababalisi abazancedisa ukuthi umbalisi weda engabe efundisa abantwana abaningi, ngoba lokhu kuyangezelela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sikhangelele ukuthi sokusiya phambili le uhulumende abone ukuthi izikolo ezilamaklasi amalutshwane kube lokungezelela kwamaklasi, kuyakhiwa amaklasi. Lokhu siyakhangela ukuthi akungeke kuyenzakala khathesi, kodwa ngokuya kwesikhathi uhulumende abone ukuthi kuyayakhiwa amaklasi amaningi, abantwana bengagcwali emaklasini eklasini eyodwa, kodwa befunde labo bekhululekile, kungabi lokumemetheka kwemikhuhlane nje etshiyeneyo. Lokhu kungenzakala lakho kuzasiphathisa ukuthi noma sibele emsebenzini sibuyele sikhululekile.
Kudaba lweholo lapha lifuna uhulumende aluphathe njani?
Udaba loholo vele yilo luqakathekileyo kakhulu, ngoba singakhela ngomnyaka odlulileyo yilo olwenza ababalisi bahlala isikhathi eside bengabuyeli emsebenzini, lalo futhi lwangelwabangela ukuthi abantwana bebhale imhloliso bengafundanga. Kungayisikuthi kuwafunwa ngababalisi, kodwa lakho kwakungavumi ukuthi ababalisi bebuyele emsebenzini. So nxa sikhangele sibona kuyindaba eqakathekile kakhulu ukuthi uhulumende kumele ayilungisise masinya izikolo zingakavuli, ngoba kunje uhulumende kakakhulumisane nenhlanganiso zababalisi mayelana lo daba loholo. So sikhangelele ukuthi ingakakhulumi amalanga okuvula kwezikolo, kube sokukhulunyiwe ukuthi ababalisi bazaphiwa izimali zabo bengakabuyeli emsebenzini, ngoba akuncedi ukuthi sithi siyavula izikolo kodwa imali esiyiholayo ingenelisi ukuthi sibuyele emsebenzini lokuthi siphile lemuli zethu. So sikhangelele sikhalela ukuthi uhulumende awukhangelisise lokhu, azwe izikhalazo zethu, angezelele iholo lethu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sixoxe njalo lesiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Umbiko wokuthi sesingasebenza ngokugcweleyo siwamukele ngokujabula okukhulu, yikho okugcwalisa indlela ebesivele siyejayele eyokuphila ngayo. Uzananzelela ukuthi lockdown ibisisifake emumweni obuhlungu njalo lobunzima kakhulu, wendlala, ukuswela imali, ukuswela indlela zokuthi siphile ngesikujayeleyo, kanti njalo le ndingo ezokuhlala emadolobheni zifuna yona imali. Ngakho ke lokhu okubi iwe ngumongameli kusilethele ukuthokoza kakhulu. Ekubuyeleni kwethu sizalandela ke iziqondiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus, okugoqela ke ukugqoka amamaski, i-social distance, kanye lokuthi sisebenze ama-sanitizer, kanye lalokho kokufafaza endaweni zokuthengisela kuthiwa i-fumigation, enthemba ukuthi ke kuzakwenza ukuthi kukhanye ukuthi siyawulandela umthetho kwenzela ukuthi igcikwane lingaze lamemetheka.
Isiyazi ukuthi likhala ngosizo lokuvuselela amabhizimusi enu, selike lahlala phansi laye yini uhulumende labonisana?
Njengabantu akade bengasebenzi okwesikhathi eside, siyaswela ke ukuthi sincediswe nguhulumende, ikakhulu ngendlela yokuthi sizuze izimali singathi thina ama-soft loans azakwenza ukuthi siqalise kuhle kumbe kakutsha amabhizinisi ethu, senelise ukuwoda istock, kanye njalo senelise ukudinga okuningi esikuswelayo njengabantu akade bengasebenzi isikhathi eside. Sike sakhulumisana, i-ofisi yethu ike yakhulumisana ke logatsha lukahulumende olukhangela ngama-SMEs ngesifiso sethu sokuthi sincediswe, kodwa ke hayi, asikatholi impendulo, sisalindele, asikayitholi impendulo yokuthi bazasiphathisa ngani. Kuningi esikuswelayo, siyaswela nje ukuthi uhulumende asincedise la ngokwakha indawo zokuthengisela, kwenzela ukuthi sithengise endaweni ziza kuba lokusivikela, njengoba sikhangela ukuthi isikhathi esikiso silezulu, kwesinye isikhathi kulezi phepho, okwesikhathi la ngale yachisa ukuqhakathekile ukuthi abantu bathengisele endaweni ezivikelekileyo ikakhulu sesikhangela lesikhathi sonese ukuthi ke sokulomthetho ukuthi sihlaliswa kakutsha abantu bavule imikhandlo kube lokuchelelana abantu bangabaseduze duze indawo lezo kumele zibe ngezakhiwe ngokutsha okuhambelana lokuvikela igcikwane.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethise imigoqo yokuvalwa kwelizwe lakhe kuthange. Inengi lithi ukuvulwa kwamazwe omabili kuzaletha ububelo empilweni kaZulu. Usthandekile Mhlanga we Studio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso emela izizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Umongameli waseZimbabwe sengathi kuyingxoxo yakhe akazange athinte ngokutheni kakhulukazi ngokomzele ngokuza kwethu size nje kuphela ukuthi ikhulume ukuthi abantu sebevunyelwe ukungena emadolobheni uhambe emadolobheni kwelinye idolobha besiya kwelinye idolobha kodwa sicabanga ukuthi umthelo ongaba khona ngokuthi kuzokwenza ukuthi abantu abaningi abaphila kwelaseZimbabwe abaphila ngokuthenga izinto lapha eSouth Africa nokuzisebenza kuzobayenzela ukuthi kuzobanikeza amathuba okuthi banelise njalo ukuthi bazijilele. Kube sokusithi uma sibheke iy'ndaba zomkhuhlane lo owe-COVID wegciwane sibona sengathi phela ubuvele ungathi uthanda ukuhlala ungathi umningi la kwelaseSouth Africa kanti njengoba i-South Africa siqala ukugoma asibone ukuthi mhlawumbe ubungozi obukhulu buzoba khona ngaphandle kokuthi ma ungaqhamuka usuqhamuka ubuya khona leZimbabwe mhlawumbe ngoba indlela zabo zokugoma kasikazizwa ukuthi zona zihamba ngohlelo oluthini njalo ngezinga eliphakeme na.
So kuyekethisiwe eminye imigoqo khona ngapho e-South Africa eyokwenqabela i-COVID-19 lokhu kwamukelwa kuhle yini izizalwane zeZimbabwe?
Siyajabula kakhulu phela ngabantu besebethalekile ngokuthi bengenamisebenzi fela benamtile bengathola usizo ngakho bangijabulela ukuthi sibanikise ukuthi bazenzele imisebenzi njalo basebenzele izimoli zabo.
Kodwa khona bekulinyathelo elihle yini kumbe singabona amanani abantu abahlaselwa i-COVID-19 likhuphuka njalo
njengoba sekukhona ukujova abantu ukuthi bagomele lo mkhuhlane sibona sengathi khona kungaba linyathelo elihle ngoba abantu besebeze bebona ingathi ukuqiniswa kwale mithetho besokufaka iy'mpilo zabo engcopheni njalo iy'mpilo zabo besezimile. Kanti nathi masibhekile ikakhulukazi kwelase-South Africa masibheke izibalo namanani abantu abaphethwe ngomkhuhlane amanani ayehlule kakhulu ukusukisela ngo-January kuze amene ukuphela kuka-January uma singawaqathanisa naka-January kufika namhlanje izibalo zabantu abaphethwe ngomkhuhlane sezihle kakhulu kufana nokuthi kuvikile lesidlulile kulo kuphela umongameli uyawanikeza isibalo sika-10,000 kanti ngeviki lokuphela kuka-January bekhuluma ngabo-40,000 kanti December 90,000 ngakho sibona ukuthi izibalo zithanda ukwehla kakhulu okuyikhona okusinikeza ithemba ukuthi elinyathelo lihle.
Olunye uhlobo lwe-COVID-19 nxa isiguqukile olwama-variants alusabisi yini abanye khona ngapho ukuthi amajekiseni la abahlatshwayo awasoze asize?
Kulabo abanokuzwisisa kukhona ukwethuka kancane kakhulukazi mhlawumbe emazweni afana naboseZimbabwe njengoba kade besibafuna ukubheka nabo ukuthi lo le nhlobo ye-vaccine abenayo kambe ingakwazi na ukulapha le variant ephuma kwelase-South Africa. Ngakho ngisithi abantu bona ngoba bengakuzwisisi njalo bengawukwazi nokuthi kusebenza kanjani ukwethuka akukho kuningi kakhulu ngoba ulwazi luseluncane ngoba abantu bezwa nje ngelika bathi kodwa ukuthi bakubambisise bakuzwisise bawubone umahluko basuke bengawutholi.
Umnumzana Vusumuzi Spanda ngowenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum. Kusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abahlanu ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lasithupha belomkhuhlane lo. Asebebhubhile selokhe i-COVID-19 ifike eZimbabwe sebesedlula inkulungwane lamakhulu amane 1468 njalo asebefunyenwe belayo sebengu 36,115. sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi ukwehluleka ukuphumelela kwabafundi bakaGrade 7 abaningi akutsho ukuthi kulodubo kwezemfundo elizweni. Ngokutsho kukamphathintambo wezemfundo umnumzana Cade Mathema, iphephandaba linye lithi njalo abasebenza emngceleni weBade Bridge bahlatshwe ngobuningi ijekiseni yoku vigela iCovid-19. Singene kumbiko elisithumela yona.
Sanibonani balandeli TD7 okhulumayo lona uShanda Mlala elisadonga. Nginombuzo ongena mpendulo engawuthwali kahle la, ngoba khulunywa kakhulu ngezempilo ukuthi kunomjovo oqhambisha yina kuphi. Kade kumele uqale ukujova ebona omnangakwa nama yileyo mjovo uma kuwukuthi right, and futhi sizodonethelwa nthili kuze kube nithi lokuzimela siyizwa. Engizobala into zibe mbili zibe ntathu, umgwaqo yagcina ukumintenwa nokuimprova ngabo 1980 iyaphela iloku idleka isiya phakathi ifike etown umangaye Plumtree, kusuka lapho yagcina ukufaka khona iconcrete ingena singene le Plumtree ngaphakathi iyadlula futhi Plumtree phakathi etown iloku iphela. Uma uyibukisa into lena yafakwa yagcina ukufakwa ngo yenziwa ugcina umintenwa ngo 1980 since umbuso lo wathekwa overwhelm activity kona yayisebenza kube nabantu bakitha bakhona ngale esindebeleni ababhizi bedizayini yasebenza. Asali iqembu elikhona kufanele lisebenze liimprove impilo yabantu. Izibhedlela zikho manje abantu uma begula kumele ukuthi kona abantu bathenge imithi kwele South Africa bethumelele abantu ezibhedlela ukuthi kulatshwa abazali. Ukuthi kuyafika leyo mithi njengoba iphathiswa umalayitha, umalayitha bathathiswa nzima ngamaphoyisa, amabhoda badize imali eningi ungathi ungena ezweni elingahlilo lakini kodwa ukubani ungenisa ezweni lakini. Yizo ezinye izinto eziyinkinga zona lezi. Kungani futhi bona uma begula bengalatshwa elizweni lakithi bephuma belatshwa ezweni elingaphandle? So ubonisa khona ukwehluleka nokufeyila kwamaleadership.
Bonani bantu bagijile njani ngezindawo. Kodwa kula muntu ongayibonile into eyenzakala ekhaya awutshela ukuthi ikhehla elingangomohade elingaselamazinyo elokhu lisabhizi lisalandelena iy'ngane ezincane ukuthi kube ngangumuntu ohlonitshwayo. Umanje angeke vele umhloniphi labo vele kabahlonii abahlonipheki labo bantu bezangupheki labo ngezinzo zabo ezimbi labo bantu vele ukutshintsha angeke bafa batshintsha angeke bafa balunga labantu bezangupheki labo. Ubona nje sebengasahloniphi labo ama-ofisi wabo sebathatha weza ama-bedroom sebejwayelezele ukungahloniphi uzulu. Phela ukuze uhloniphe uzulu angithi i-ofisi i-ofisi likazulu elezimbabwe kodwa ngendlela ukuthi vele ngendlela ukuthi bahlukumeza yena uzulu angeke bafa bahloniphe umduli. Yinto eyenzakalayo elizweni lakithi. Akula muntu ongaboni ukuthi umuhadi kube ngawo ube ngubaba ohloniphekayo kade ngeke ayenzele into le ngoba le mali vele iyabahlanyisa kunini kambe batshontshe lamanje beloko beqoka betshontshe kuthi izwe kanila mali ilizwe liyavalwa bayatshontsha zenzela umathandeni izweni. Ilizwe kalivalelwanga i-coronavirus elizweni liya, ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanupiyefu bathi ilizwe kanila mali baseChina besiyavutha ivaccine yamahhala imali belayo imali bethatha benikeza abafazi kodwa isimanga abantu bavalwe ezindlini bengela kudla abantu bengela mali ilizwe livalwe ukukhohlakala kwezanupiyefu. I-evidence naso iyavela woku muntu uyazivolta imali yanga imali yezimbabwe isebenza njani isitendi kuthengela abantu ukudla bona bathatha le mali baya ngayo emahoteleni barobha lezi ngane lezi.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umlayezo kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations udinga imali engange $3 billion eyokuphathisa uzulu wakwele Yemen ohlaselwe yimpi. owake waba ngumongameli wele France umnumzana Nicolas Sarkozy ufunyanwe lecala lenkohlakalo izolo wagwetshelwa ukubika okweminyaka emithathu. Sizibhethe ngodaba oluphathelane leMelika. Uphenyo olwenziwe yiHarvard Center for American Political Studies luthi abantu abayisilinganiso sokungamatyumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% bayathokoza ngendlela umongameli Joe Biden aqhuba ngayo umsebenzi. Uphenyo lolu luza ngesikhathi umnumzana Donald Trump yena onqotshwe nguBiden kukhetho olwedluleyo esole umongameli kuthange esithi usebulele ilizwe ngombuso omubi. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-approval rating leyi eka mnumzana Biden is consistent lokuhamba kwembusazo walapho eAmerika. Sibona ukuthi akusela i-unpredictability eyayikhona kulo Trump ukuthi sasingakwazi ukuthi vele ama-programs e-United States asuka ngapi esiya ngapi. Sibona nge-COVID, singaqalisa nge-COVID reaction abayenzileyo kathesi. Sibona ukuthi kulabantu amadokotela, labantu ama-scientist akwazi ngalezo ndaba. So sesibona ukuthi i-COVID vaccinations sezifika close to 60 to 70 million. UTrump ngesikhathi sonke akade ekhona waku-vaccinate abantu 3 million kuphela. Into hambayo kathesi sibona nge-immigration wakhuluma ngakho le COVID bill le yokuncedisa abantu abaningi kade bengasebenzi ngesikhathi lezi eze 2020. Sibona uBiden twitchisa i-Democratic Party ukuthi layo incedisa abantu masinya. So sibona ukuthi uPresident Biden is a man of his word, wakhuluma during election ukuthi uzanika abantu i-stimulus esikwanisele ukuthi sibe yi-2000 and kathesi sokuvotelwe ku-house kwapasa diko abakupromisayo abakuthembisayo. And sesibona futhi ukuthi amazwe wonke ngantwasokule peace ngoba sebekwazi ukuthi kulo muntu osesikhundleni lesi esomongameli welizwe elinjenge-America eli make sure ukuthi amazwe wonke jikelele they are kind of adhering to the statute and conventional wisdom as a United Nations.
Yebo uphenyo lolu luthi wenza kuhle uBiden kodwa sibone kuthange uTrump emcothoza esithi usebulele yonke into usebulele lelizwe. Ungathini ngalokho?
UPresident Trump wayekhona lo vele wayengela plan. Mina mbona ngathiwa okunqoba kwakuyenza laphana kuHillary Clinton waba lelaki wayengacabangela ukuthi laye uzangena khonapha eWhite House. So lapha chuchise esithi uPresident Biden sevulela isigebenga lani hayi la ngamanga ngoba siyakwazi ukuthi iMexico or ama Southern American states they provide labor in the agricultural industry, in the building industry, lapha eAmerica. So I look at okwenzwa ngumnumzana Biden okwakathesi hayi sithi kukhanya ngathiwa kule nto ebonakalayo okwakathesi.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Sikhangele ebezihamba phambili. Lusemilonyeni yabanengi udaba lokuthiya umsebenzi kobe ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohati ngemva kokwetheswa amacala okuya emacansini lamakhosikazi yabanikazi ehofisini yakhe. UZulu wamukele ngenjabulo ukuyekethiswa kweziqondiso zokuvalwa kwelizwe ngumongameli Mnangagwa. Ababalisi bathi uhulumende kumele athathe amanyathelo okubavikela kanye labafundi kumkhuhlane we-COVID-19 engakavuli izikolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kuze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.